abakade bengabantu abatsha ngo-1976 sebengabantu abadala namhlanje ngoba umuntu ozelwe ngo-1976 ulo nyaka ule minyaka engu-39. Lokhu ke kutsho ukuthi ingqobe yokusa phambili lo mzabalazo wokuthi abantu bazikhulule ususe ezandleni zethu thina esizelwe ngapha kuka-1976. Yizo izinto esithatha ilanga elinjengela namhlanje silisizikhumbula. Okwesithathu ukuthi i-Africa esesiphila kiyo namhlanje le Africa ka-1976 zehlukene ngombala wabancindezeli. South Africa, Zimbabwe la kwamanye amazwe abengakatholi uzibuse ngo-1976 bekulonqindozelo lwabantu abamhlophe. Namhlanje singabantu abamnyama siyancindezelana sodwa i-Africa yonke endaweni ezithiyathiyeneyo emazweni anjengabo-Sudan, Zimbabwe, o-Egypt. Kulokhu kungahlalisekani kahle abantu abamnyama behlukuluzana bona bodwa. Njalo futhi sananzela ukuba izolo abantu bebehlukuluzana ngokomhlobo kuba wena umuntu omnyama wena umuntu omhlophe. Namhlanje sesibona lokuhlukuluzana ngokokholo ama-slums labantu besiKristu bayalwa i-Africa yonke lokuhlukuluzana njalo ngokwemhlobo ukuthi wena ungumhlobo othile ukhuluma ulimi oluthile lami ngikhuluma ulimi oluthile. Yiwumahluko esikukhangeleyo namhlanje lo-1976.
Abasakhulayo bakulezi nsuku bale ntshunkuntshu yokumela amalungelo abo yini njengabantwana esibabone ngo-1976 eSoweto?
Kulodubo olukhulu abantu abatsha namhlanje bazimisele ukuthi balwele amalungelo abo, ukuthi bazithuthukise njengabantu, bazithuthukise njengomuntu omnyama wase-Afrika. Inkinga ekhona ngeyokuthi impi yokuzikhulula e-Afrika isisalele ngamuva lokho okuthiwa ngesilungu yi-backlog. Kwakukhangelelwe ukuthi labo abayibo abafumana uzibuse abalwa impi yenkululeko bazathatha ingqobe bayijikele ku-generation eyalandela njengokuthi alubana omgabe bathi sebethethi uzibuse labo badinga abantu ababe kwi-generation elandelayo mhlawumbe i-age zabo Joyce Mduro Simbamakoni baba yibo abazathatha umbuso. Ngemva kwalokho kwalandela futhi enye i-generation ukuthi ngesikhathi kuzofika ephi i-generation ngakunengo sokwenzakele in terms of ukukhululeka kwabantu. Kodwa zonke lezi zinto kazikenzakali